Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike. Amapholisa awe-ZRP iZimbabwe Republic Police abike ukuba aselungele ukulondoloza ukuthula elizweni ukuze kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela. Ngesikhathi kulokuphithizela eZimbabwe, abezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwanyaka, ingcwethi kwezonotho zithi kuyadingakala ukuthi kuvuselelwe umkhuba wokulondoloza imali elizweni engasetshenziswa ukwakha umnotho welizwe. Umqondisi wenhlanganiso yebona ngokuphathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program, umnumzana David Beasley, uthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili kwele Zimbabwe abalakho ukubhekana lodubo lwendlala lonyaka. Kwezemidlalo, abafana beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu esigabeni sabaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa abe-Young Warriors bakhanya bengadlali kuhle encintisweni we-Under 17 COSAFA Cup oqhutshelwa kwele Mauritius. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection, sinika abancintisa kukhetho lalonyaka ithuba lokuchathekela abalaleli abaza kwenzela uZulu ngqabe nganqoba. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhuhlwa njalo kusikuwhatsapp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.